Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 22 Nhlangula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
inani labantu abasebe affectwe ngumkhuhlane lo bubhane lo COVID-19 liyakhwela ikakhulu lapha sesibona kobulawayo. Uhulumende sesazisa ukuthi ama hotspots iwapi edolobheni lakobulawayo, endaweni njengabo Nkulumane Makhandeni.
Lokhu liqhansa inani lasebefunyanwa bele COVID-19 kobulawayo ngemva kokubhubha kwababili ngokutshona kwelanga layizolo.
Abantwana sebezabhala ama subjects angagwananga ngokuswela kwemali, okuthi nga kuyavuma ngabe amalanga ayengezwa sikwanisele. Impilo zabantu abethu zisebunzimeni kakhulu.
Iningi labazali lithi lokhe lithwele nzima ukubhadalela abantwana ukuba babhalise ukuloba imhloliso yokuphela komnyaka AO le A level lonyaka. Ibandla lezanu PF lithi selilungiselela ukhetho lokudinga amakhansila ayisithupha awetshinoyi awagxotshwa libandla le-MDCT elalikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khube. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 704,001 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala e-COVID-19 elizweni jikelele. Njalo sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane 436,851 asebehlatshwe ijekiseni yesibili. Asebehlolwe batholakala belegciwane leli nokhula qhamukayo elizweni nyakenye sebezinkulungwane eziphezu kwamachumi amane lambili 42,195 labulala abaphezu kwenkulungwane eyodwa elengxenye 1685, kubika abogatsha lwezempilakahle. Kobulawayo kufunyenwe abantu abangamachumi amabili lasikhombisa 27 bele coronavirus. Leli gciwane labulala ababili. Ukukhuphuka kwenani lasebefunyanwa bele gciwane kobulawayo kubikwa kuveza sobala ukuthi uZulu akalandeli iziqondiso zikahulumende zokwenqabela igciwane leli azethule ngeviki edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba uMike Hobe weStudio 7 uxoxe loNkosikhona DVD, intatheli zindaba eyasungula umsakazo webulenjini weCommunity Podium ogxile kunhlelo zemfundiso ngeCOVID-19.
Inani labantu abasebe affectwe ngumkhuhlane lo bubhane lo COVID-19 liyakhwela ikakhulu lapha sesibona kobulawayo. Uhulumende sesazisa ukuthi ama hotspots iwapi edolobheni lakobulawayo, endaweni njengabo Nkulumane Makhandeni.
DVD, sikhangela ukuqiniswa kweziqondiso ezifakwe nguhulumende ngeviki edlule zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. Ubona ngani okwenziwe nguhulumende kuyasiza na?
Esikubonayo ukuthi imigoqo lo efakwe nguhulumende kathesi esikhangelane layo ayitshintshanga into eziningi, ngoba abantu lonke besasebenza njalo lonke kusangenwa emadorobheni lapho abantu bedobadoba besebenza. Kodwa okusuke kube lohluphe ukuthi khona emgoqweni yona leyo kuba nzima ukuthi abantu bazi ukuthi ngaphandle kwemigoqo naleyo abantu bengenza njani. Uzathola ukuthi kathesi information ayiphumi kuhle, abantu kade sesikhayelele ama daily updates from isikhathi kukhulunywa ama measures la ama lockdown. Asake sithole enye icommunication ngaphandle kwama statements ona la asitshela ukuthi ubhubhane le coronavirus lumemetheka kanjani elizweni. Bekuzaba ngcono ingabe bekule multi stakeholder engagement, ikakhulu ugoqela abamabandla, ugoqela abesivil society, ugoqela ingatshe eziningi ezingancedisana lohulumende ekuncediseni ukuthi ubhubhane lolu lungamemetheki lusiya phambili.
Sesikhangela ke uhlelo lokuhlaba abantu iJackson le COVID-19. Kobulawayo uhlelo loluhamba njani?
Ibulawayo City Council ifake istatement itshela abantu ukuthi khona ivaccine bazangayithola ngaphi endaweni eziphi, i-first dose abafuna i-first dose engutsheni e-UBH lasempilo. Ye-information esikhona ngike ngadlula engutsheni bekulabantu abaningi kade behlatshwa iJackson leli bengobuningi babo. So sikhalela ukuthi i-program le vaccination i-continue siyaphambili incedise abantu. Ngombono wami siyaphambili bemfisa ukuthi ngabe uhulumeni uyachasisa indlela okusetshenzwa ngayo, ngoba uzathola ukuthi kathesi right now kulama hotspots kobulawayo okungacina kusenza ukuthi maybe ngenxa singene ku localized lockdown. So kathesi sesifisa ukuthi ngabe izakhamizi ziyatshelwa ziyancediswa njalo ukuthi zithole information yokuthi khona ivaccine bangayithatha ngabe njalo, lokuthi njoba kuqanda kangaka kuyaqanda sibi wabantu benze njani, kungabi istatement nje zama statistics. Kodwa siyabonga njalo nxa sithula ama statistics akhona ayancedisa. Uzathola ukuthi abahlali bemakhandeni akutsho lutho kibo ukuthi hotspot, ngoba babe ngakwazi ukuthi inkulu isolation center yini, ba isolatewa ngapi. Uma uthola umuntu legcane le COVID-19 ubhubhane COVID-19 uyenza njani, izinto ezinyakazona lezo yize zisuka zenze umsebenzi wethu njengentathelo ezindaba njalo lokwazisa abantu ukuthi kwenzakalani kube nzima. So ama-hotspots siyabona ebhaliwe ku-Ministry of Health statement, kodwa abahlali bona bathi abakwazi, abakazwe lutho, abakatshelwa lutho, labo babala konke okukhona okuvelela kwabe-Ministry of Health.
Loke ngokwesikhona DBD intatheli zindaba eyasungula umsakazo we-Community Podium ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Iningi labazali lithi lokhe lithwele nzima ukubhadalela abantwana ukuba babhalise ukuloba umhloliso wokuphela komnyaka AO le-A-Level. Lokhu kugcizelelwe zinhlanganiso zababalisi abathi inani lasebebhalisile liphansi kakhulu ukuthi abafundi babhale imihloliso ka-Form 4 lo-Form 6. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iningi labazali lithi lisazama ukuthi bahlanganise imali ngoba iningi kakhulu okuzakwenza ukuthi abantwana bagcine bengabhalanga zonke izifundo abafisa ukuzibhala. Unkosikazi Duduzile Mpofu, umzali olabantwana ababili ababhala imihloliso ye-O-Level le-A-Level, uthi lonyaka ubhekane lobunzima obukhulu.
Into esikhangelane layo khathesi inzima ngoba njengami ngilabantwana ababili, ngiyesaba ngiyabasangabi. Lokhu kusenza sibe lezinqumo ezinzima ngokuswelakala kwemali lamalanga asisondele ukuthi kuvalwe. Abantwana sebezabhala ama-subjects angagwananga ngokuswela kwemali, okuthi nga kuyavuma ngabe amalanga ayengezwa sikwanisele. Impilo zabantu bethu zisebunzimeni kakhulu.
Unkosikazi Sandisiwe Ncube, omunye njalo umzali olabantwana ababhalayo, ufakaza ngenhlupho ababhekane lazo.
Imali le eyokurejista le ayiyasikhama kakhulu ngoba khathesi nxa yathi usiyarejista esikolo babe ezikolo bayokutshela ukuthi khona at least ngengcono ubungakweleti umnyaka lo odlulileyo. So kumele usubhadele ifizi ungela sikwelete ngaphambi nxa ukhangela ama-720 lawa umntwana ebhala 9 subjects. Ivele yinkalakatha yemali eyokuthi ukuyihlanganisa kwakhona kunzima. So ngathi ngabe maybe bangakhipha i-deadline le kaJulayi basiphe isikhathi esingani sithe xaxa ukwenza ukuthi lathi njengabazali sizame ukuthi sihlanganise imali yona lezi ezidingekayo ngoba kwakathesi kunzima kakhulu.
Unkosikazi Sanele Sibanda ngomunye umzali olokhe engakahlawuleli indleko zokubhala imihloliso.
Ngisahlanganisa okuncane ukuthi umntanami ayirejister since i-deadline sisondele, so angazi ukuthi isiyafika kuzabe sokubhadalwe okungaki ngoba ngisahlanganisa e-subject eyodwa ayingagwani. Ngisahlanganisa ngiyashikashika sibili kodwa akuhlangani ngoba imali yangikhona iningi angiyenelisi ukuthi ngiyithole. And the deadline sifile, asazi khona ukuthi abantwana bazabhala bonke kumbe kuzahamba njani.
Isikhulumeli se-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Themba Kuyemoyo, uthi sebenanzelele ukuthi balutshwana abazali asebenelise ukuhlawulela indleko yemihloliso.
Bona inani labantu asebebuyile bazobhalisa abantwana babo ukuthi babhale i-O-level zincane kakhulu. Imbangela izimali ezinakalayo.
Indleko zokubhadalela imihloliso yezinga le-A-level inkulungwane ezimbili lamakhulu amane amadola eZimbabwe, i-$2,400, kuthi indleko yokubhadalela izinga le-O-levu ingaphezu kwenkulungwane lengxenye, i-$1,648. Laloba kunjalo, uhulumende wathembisa ukuthi uzabhadalela isilinganiso sokwedlula ingxenye ekhulwini, i-55%, kuthi abazali babhadale amachumi amane lanhlanu ekhulwini, i-45%. Ukuvalwa kokubhadala imali zokubhala imihloliso yeZimbabwe School Examination Council, iZimsec, imhlaka 9 Ntulikazi lonyaka. Isikhulumeli senhlanganiso yokubhala imihloliso, unkosikazi Nicolette Dlamini, wenqabe ukuthatha ilizwi, kodwa uchaze ukuba okwakhathesi abalalwazi lwesilinganiso sabafundi asebenelise ukubhalisa, ngoba okwakhathesi kwenziwa ezikolo. Uchaze ukuba bazakwazi leli nani ngemva kokuba sekuvaliwe ukubhadala, yikho lapho abangathatha isinqumo sokwengezelela amalanga okubhadala uma inani liphansi. Nimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ibandla leZANU-PF lithi selilungiselela ukhetho lokudinga amakhansila ayisithupha eChinoyi awaxotshwa libandla leMDCT elalikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ezikhundleni zawo, esetheswa icala lokungalandeli imithetho yebandla. UMnumzana Kindness Baraza, oyisiphathamandla sebandla leZANU-PF esigabeni seMakonde, ubikwa etshele abafuna ukuncintisa kulolu khetho ukuthi belethe incwadi ama-CV ukwenzela ukuthi bakhethe abangancintisa. Lokhu kwenzakala lanxa inhlanganiso ebona ngokuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ingakamemezi ngokusemthethweni ukuthi inhlelo zokhetho sezingaqutshwa njengoba zamiswa ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Asenelisanga ukukhuluma leZEC ngalolu daba. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo nkosikazi Ellen Shiriyelenga, umsekeli kamabhalane obona ngenhlelo zokhetho kubandla le-MDC Alliance.
Akula lutho esilutholileyo from eZimbabwe Electoral Commission olukhangelane nodaba lwama-by-election. The only communication esayitholayo kwakungu-23 March lonyaka, lapha iZEC eyabhala khona ixwayisa ama-political parties lamanye ama-stakeholders ukuthi njengoba i-COVID sungani usungconywana, iZEC sizaqala ama-activities. And kuma-activities akhona wona la kwakukhangelela izindaba ezabo voter registration lokunye la imisebenzi eyenziwa yiZEC. And bakhuluma clear ukuthi ama-by-election asamisiwe. So thina as far as we are concerned, njengebandla le-MDC Alliance, ama-by-elections ade kungakakhulunywa ukuthi azaqala nini. Umnyaka wonke loka-2019 no 2020 uqala besibhalela uZEC sithi kanti iZEC umthetho welizwe i-constitution uthi ama-by-elections kumele afile ama-vacancies angkhona kumalanga akwana 30 days. Kule manye ama-wards njengale eChiredzi u-ward 16 lapha ukhansela afa khona kuze kube lanamuhla abantu beChiredzi kabala council. Silama councillors ethu ayedlula 65 lama-MPs afika kubo-25 abaxotshwayo ephalamende le-councilling ngendlala ezingafanelanga. Over 10,000 abantu babhalela iZEC bepetition ukuthi kanti abantu laba baxotshwe njani, abaxotshwanga ngemfanelo. Akula mpendulo esayitholayo. Ngezinye izizathu ezasikhala ngazo ukuthi hayi abantu kabaxotshwanga ngemfanelo yonale.
Kusukela namhla selibona abanye belungiselela ukhetho lina lizakwenza.
Besikwazi ukuthi yebo ama-by-elections akhona emthethweni kumele elandele. And thina lathi njengebandla besingahlalanga phansi. Silama-candidates ethu ama-MPs lama-councillors abaxotshwayo. Sifuna ukubonisana ukuthi bayasizama ukukampaign ukuthi bebuyele njalo lapho okulama vacancies ofana nale for example le kwadzana constituency lele Glenview North constituency esalahlekelwa khona ngama MPs ethu la kubo budiro kwafa khona ama councillors ethu isesiyenziwe ezinye indawo sesenzile ama primary elections and kwezinye indawo lapho sisalungiselela ukhetho lama prayer lati kasima siya campaigna khona ku ground ama councillor lama MPs ethu abaqotshwayo ngekho emthethweni lakho ba ground into eqhakathekile ngimthetho yama electoral reforms undivandla le ZEC ngokwalo ukuthi kungabi le interference ngoba khathesi for instance lati lakhangela iZEC yakuyabhala last year ukuthi hayi thina sesiqalisa izinto zama elections lama by elections se base bafaka lamalanga ama nomination code but then uminister of health uthiwe ngwase sithi hayi izekho ukuthethe ngapha kula ma-by elections so sibona ukuthi ngezinye izinto zama-electoral reforms ukuthi kule too much interference ukungenela kakhulu emsebenzini yezekhe sibonisana ukuthi amaphutha ayenzakala ngo-2018 ngasoze yenzakale and ngesikhathi sama-by elections sona lesi yisi sikhathi esokuthi izinto lezi kumele sinjani sihlale phansi zilungise kulama-MPs akho axotshwayo lawo sifuna sifuna ama-answers ukuthi kwahamba njani njalo lokuthi kulezinto esikhala ngazo for example ukuthi uku-announce kwama-results ukuthi kuyahamba njani lezinto ze-violence izinto zokuthi abantu emakhaya bayethuselwa nezinye izinto zi-affect electoral environment so sifuna ukuhlala phansi nebandla lezekhi ukuthi sihlale sidiscuss ukuthi izinto lezi zihambe njani.
Lo ngonkosikazi Ellen Shiriyelenga, umsekeli kanobhala kamabhalane obona ngenhlelo zokhetho kubandla le-MDC Alliance. Ubexoxa le-Studio 7 eseHarare.
Yebo 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 mtsaka kamuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha ngokumemetheka kwe COVID-19 elizweni sikhangela njalo ukuthi ukuqiniswa kweziqondiso ezifakwe nguhulumende ngeviki edluleyo zokwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane ziphambanisa njani impilo zabatsha zilukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMikeobe ngo 8 ntambama.
Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Isakhiwo esilama ofisi kahulumende esiqintini seManati County esigabeni seFlorida kwelemelika sivuliwe namuhla ngemva kokuvala ngolwesihlanu emini sokufunyenwe abantu abambalwa bele COVID-19 lapho leli gciwane elibulele abantu ababili. Idamu elikhulu eleLake Mead elikhulu ukwedlula amanye wonke kwele Melika elisesigabeni seNevada libikwa selijile amanzi okwethusayo ngesikhathi lomhlubo lowangetshonalanga kweMelika ubhekane lodubo olukhulu lokungananga kuhle kwezulu lonyaka. Leli damu yilo elinathisa izigidi ezimbili lanhlanu zabantu abadlala eziqintini ezinhlanu zalomhlubulo. Uhulumende weleMalawi wethule uhlelo lokulwisana lokuqeda umkhuhlane woqhuqho lwemalaria lapho kusiyafika umnyaka ka-2030. Ekhuluma emsakazweni kamabonakude esethula lolu hlelo, umongameli Lazarus Chakwera uthe lolu hlelo luzaqhutshwa phansi kwesihloko esithi Zero Malaria Starts With Me. Inyathelo elithethwa ngile Algeria lokuthathela ilayisensi yokusebenza kwentathelo ezindaba zenhlanganiso yezindaba eFrance 24 ngesikhathi zithapha izindaba zokujengisela kwabantu balelo lizwe kuveza ukubana umsebenzi wentathelo ezindaba usebunzimeni kutsho ingcwethi ezicubungula ukwethulwa kwezindaba. Lokhu kubikwa kusenzakala ngesikhathi uzulu walelo lizwe ekhalale ukuphatheka kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende.
Abamabhizimusi amancane abasinda ukuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus bathi okwehlandla lakathesi akuthembisi ukuthi bazasala belokhu bemi ngenyawo. Kwamanye amazwe uhulumende uyaphathisa abenza amabhizimusi amancane ngemali. Uhulumende weZimbabwe yena uke waphathisa kodwa abayitholayo le mali bathi yayinlutshwana kakhulu. isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyibulawayo Vendors and Traders Association. Unkosazana Debra Mgasa uthi amabhizimusi abo athwele nzima.
Jobana le time yangkhona yokutshayisa, abantu sebetshayisa masinyane bebalekela imigoqo le eyafakwayo. So ngesikhathi sokumele abantu thina siqalise ukuthengisa, thina samabhizinisi amancane sizaba affected ngoba abantu basebegijima sebesiya ngekhaya. Akusoze kusinike isikhathi sokuthi sithole inzuzo, i-food on the table masinyane ngoba thina sithengisa. Sihle sithole imali yangkhona, sihle siyisebenzise. So kuza si-affecta kakhulu ngoba even la nxa abanye sebetshayisile lezitolo lezi sezivaliwe, thina sizaswela ukuthi vele sizathengisa, sizathenga ngapi. So kuya si-affecta kakhulu. Sibese sinanzelela njalo lokwenziwa kwangikhona okwe-lockdown lokhu. Kuyenza abantu bengathi bayaphazama bengasakwazi abakwenzayo. And sinanzelela futhi lokuthi thina sizithengisayo kule mgoqo wafakwa nguhulumende lo owezimali ezokuthi kathesi abantu kabasathenga nge-US dollar, sebethenga nge-bond. So ukuthi lize lithole lelo US dollar le-rate yangkhona akusahambelani lathi thina sizithengisayo. Sibese sinanzelela njalo ukuthi uhulumende ufakile sibili imigoqo naleyo ukuthi sibe lama-sanitizer, sibe lama-mask, sibe lama-water buckets okugeza izandla, sisanitizer konke le-social distance. Sinanzelela ukuthi bantutshwane kwi-informal sector abakwenelisayo. Ama-sanitizers ayadura ukuthi kugcina at the end of the day begcine bengakwanisi ku-afforda ukuwathenga lawo ma-sanitizers.
Lokhu kusekelwe ngusomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu othi uhulumende uhlala engokhuluma ngokuphathisa abamabhizimusi kodwa engakwenzi lokhu.
Amabhizinisi amancane avele ayifuna i-rescue package kodwa ke eZimbabwe siyakwazi ukuthi izinto ezikhulunywayo kuphela ngomlomo kodwa practically kakwenzakali. Ukufuna ukuncedisa amabhizinisi afuna ukuncediswa ngoba abe lohlupho, singabali uhlupho lwavele lalo nje ukuthi akulazimali. Abe lohlupho ku-lockdown yokuqala kamashi ngomnyaka ophelileyo kuze kufike kathesi azange kayenelisa ukuthi asebenze kuhle ngoba ngomnyaka ophelileyo sananzelela ukuthi basebenze inyanga ke eziyisithupha kuphela, 6 months ezisetshenziswa amabhizinisi ngomnyaka ophelileyo. Bese kusithi lo nyaka amabhizinisi avele asedlaliselwe ke i-3 months futhi ngoba azavula ngomarch, ujanuwari, February wonke bengasebenzi lengxenye kamarch kungasetshenziswa. So adinga ukuthi ancediswe kakhulu kodwa ke esikwaziyo ukuthi uhulumende angakhuluma ngomlomo athembise kodwa ke ukuthi akwenze khona lokho yinto esikwazi ukuthi hatshi asoze ayenelisa, asoze ayikwenze. Ama-priorities akho uhulumende ke achiyene lalokho kuyabe kusenzakala ku-ground. Singathi thina uhulumende weZimbabwe uthanda ukunwaya lapho kungalumi khona, lapho kuluma khona akanwayi. Yikho ke hayi abantu ke sithi mbe amabhizinisi amancane la ke alufuna ke uncedo olukhulu oluvela kuhulumende. Asazi ke ukuthi zozizala nkomoni ukuthi uzenelisa yini ukuthi awancedise.
Ingcwethi ecubungulayo zomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi uhulumende wayefake isikhwama semali yokuphathisa amabhizimusi kodwa akwaziwa ukuthi imali le yaya ngaphi.
Yesiyazi ukuthi uhulumende weZANU-PF nge-lockdown yakuqala eka-March ngo-2020 yakhuluma, uhulumende wakhuluma esithi yena uzalungisa i-$18 billion imali yangapha eZimbabwe eyokunceda amabhizinisi amancane ukuze bakwanise ukuthi balungisise ama-overheads abo le-production yabo. Kodwa siyazi ukuthi loba umthulinxeba wakhuluma ngokwe-budget surplus akula mali eyaphumayo ukuze niwe amabhizinisi. Kuyahlupha khona ukuthi ubekwazi ukuthi nxa kuthiwa khona ibhizinisi, amabhizinisi amancane yiwaphi. Sitsho la amabhizinisi angabhaliswanga na, kumbe sitsho la amabhizinisi alaba achatha abantu abalutshwane. I-criteria khona yiyo khanye ingahlupha. Kodwa siyazi ukuthi izithembiso zeZANU-PF okwakhathesi bakithi kasoze sisuthiswe ngoba sebekhangelele ukufaka izimali zabo umkhankaso we-election ye-2023. Ngabala sifiso sokunceda amabhizinisi, le mali yakhona vele kayibonakalisi. U-Margaret Chiri Water General wakhuluma wathena kwantshintshwa engafika khona ukuba i-$3 billion kayibonakala ukuthi yayangapha.
Ekupheleni kwehlandla lakuqala lokuvalwa kwelizwe, amanye amabhizimusi amancane abalisa lezitolo ahle achabalala. abaphathisa kumbi enkululeko abaziwa ngokuthi ngomjibha kumbe okijane kodwa bengaphiwanga uncedo lwemali. Abahlala phandle kwelizwe bathi uhlelo lokubhalisa amabizo abo olwenziwa nguhulumende lezinsuku lulakho ukubedlula bengabhalisanga ngoba besehluleka ukufinyelela ilizwe ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Uhulumende wazise ekupheleni kwenyanga edluleyo ukuthi usezaphathisa abaphathisa ukulwa impi bengathwalanga izikhali kumbe abaqeqetshayo ukuba ngabalweli benkululeko kodwa bengalwanga ngoba impi isiphelile ukuthi bayibhalisa amabizo abo. Kesizwe amazwi kamsekeli kamphathintambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Dingumuziphuthi echasisa ngohlelo lolu.
Ngumhlonitshwa womongameli wecomrade Emmerson Damuzi Mnangagwa usebeke umthetho omutsha we-Veterans of the Liberation Struggle Act onanza abangatholanga ithuba lokufundela ukusebenzisa izikhali zempi ama-non-combatant cadres labo mjibha labochimbuyile ukuthi balwa impi yenkululeko labo. Ngakho-ke ama-non-combatant cadres omjibha labochimbuyilo banxuswa ukuthi bayibhalisa kuma-district offices e-Department of Veterans Affairs kumbe kwinkamba zamabutho eseduzane labo kusukisela mhla ka-17 Nhlangula June kufika umhla ka-17 Ntulikazi July 2021. Ihlelo lezi zikabili, phase 1 ukubhalisa i-registration, phase 2 vetting, lapho kucubungulwa khona ukuthi umuntu ukhuluma iqiniso na. Ingwalo lezi zizahlolwa kusiya ngokuthi umuntu wayengaphi ngesikhathi sempi ama-transit camps kuma-non-combatant cadres omjibha labochimbuyilo. Amafomu abo azahanjiswa lapho abaphathisa khona. Indawo zokuvetwa zizakwaziswa sokudlule umhla ka-17 Ntulikazi July 2021. Ma-non-combatant cadres omjibha labochimbuyilo sokwesikhathi senu lani.
Lawo ngamazwi kamphathi ntambo ozokwethulwa kwembiko umnumzana Dingumuziphuthi. Siphinde saxoxa lomunye wabaphathisa ukulwela impi yenkululeko ehlala kwele South Africa umnumzana Zephanias Banda owazakala ngelokuthi Big Animals Banjana Junior uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Babu Gandhi, uhlelo lolukhulumende akhulume ngalo siluthakazelele kakhulu emva kwesikhathi eside emva kwe 40 years sibuya egangeni ukuthi sesizaphiwa lathi okusifaneleyo. Manje yikho lathi sizama ukuthi nxa kufanele ukuthi sikuthole kufanele sikuthole ngoba sifanele sizidle izithelo zaleliyani lizwe. Nxa kukuthi isihlahla besihlanyeliwe sesilabantwana kuyadingeka ukuthi wonke akade sithelela adle izithelo.
Selikelezwa na asebebhalisile ekhaya, abahamba ekhaya bayabhalisa njalo bathi kulula yini?
Yebo, babugandi bakhona asebehambile baya register. Manje okusichayayo thina njengoba silapha sichayayo ukuthi njengoba kuyi-COVID njengoba ubona njalo siseJohannesburg lapha okukhona inziki ye-COVID kuba nzima ebantwini ukuthi sisuke lapha siye ekhaya. Njalo kufuneka izincwadi zokubana sitestiwe i-COVID. Njalo ngapha abanye since kwangena i-COVID-19 le abazanga baphinde basebenza, abanye bamiswa emisebenzini, abanye bakhona emisebenzini kodwa abaqhatshi babo kabavumi ukuthi baphume baye kwelinye ilizwe. So bakhona asebehambile bayaregister, bakhona basekhaya esibabuzayo bathi hayi bayaregister mpela, akulanto embi, baphiwa amafomu kuregister kube kuhle kube njeya.
Abanye bengathandabuza ukuthi inyathelo lona lele lithethwe nguhulumende linyathelo eliqotho na kumbe ufuna nje ukusebenzisa ukudubeka kwabantu ukuthi abahuke bamvotele ukukhetho luzayo.
Thina silibona kuyinyathelo elihle kakhulu ene kusijabulisa makukuthi into ezaphumelela. Ekuthini kumbe uhuga abantu ukuthi bamvotele lokhwana kwaziwa yindoda nendoda mayisingene ebhokisini ukuthi yona iqondaphi. So angeke sikungene kakhulu ngoba asikho kakhulu kwezombangazwe. Esikucelayo nje kuhulumende ukuthi uhulumende mayengabe kwanisa ukuthi asilethele amafomu ngapha ebantwini abaphandle kuma diasporians abe khona kuma embassy sikhona ukuthi nathi nxa silapha sihambe siyawafila lawo mafomu aphindele eHarare. Sibonga kakhulu makuthi ubaba uMnangagwa kubone kufanele ukuthi akwenze khona lokho ebantwini abahamba balilwela ilizwe. Abanye ngababebotshiwe bebotshelwe zombangazwe, abanye ngabalimalayo, abanye ngabafelwa ngabazali. Siyakubonga khona kwanongani uhulumende engakwenza nxa kufanele kube yimpumelelo kube yimpumelelo. Ngiyabonga.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Lokhu liqansa inani lasebefunyenwe bele COVID-19 kobulawayo ngemva kokubhubha kwababili ngokutshona kwelanga layizolo. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni ngo 7:30 ntambama.